Ezimbabwe kune-corruption eningi kakhulu. Bengazama ukuyishuka kothi abantu bethi hayi upresident akekho, upresident umsuka, upresident uyazama lokhu lalokhu. Akusilo qiniso lokho.
Lide amafishane kwampendula ubaba
i-corruption ayikho. Njalo asifundi justifaya kubukuthi siyimbambati kube siyivala. Kodwa engikuthileyo mina ngithe kaninginingi abantu laba abakwenzayo bakwenza ngemva kokuthi nxa njengoba konokana kutshoyo umntu esethethe ipikitha nopresident kumbe waqhibilezela upresident sihamba ngale ngemuva esesiyayethusela abanye laba abancane bamaminista ushiya phasi ngale ukuthi mina vele ngihlelana lo president andabona umuntu lwana vele lasuka sisibenza into engayisiyo then i-corruption khona lokhwana into ekhona ekodwa and yikho mina ngithabile lwana undoda we-drugs ukuthi ubajiwe waya ecourt ukuthi esethe kona next time ye ungasondela phansi kukapresident kodwa ungathathi i-advantage yokuthi usenze into engasiyo ngenxa yokuthi khona wena ube nethuba elokuthi ukhulumisana lo president kumbe uthathe ifoto laye kumbe ulobudlelwane kumbe ungumzukulu wakhe kumbe ungubani wakhe akumelanga kube yinto ekwenza ukuthi kona ucine usenze into engasiyo. U-president galasokuthi why would he want to be corrupt evele ngu-president welizwe lonke yabo kodwa abaseduze kwabana kumbe abanye abafinyelela ukufika besenza into ezinjalo yibo abasuke bethi behamba ngale sibenisepresentisi abanye bebe bezomtshela into engayisiyo sesikubone lokhu kaningi kade ngisikhuluma ngendaba egothini mall labantu eterminus labantu babuye abantu bathi sike mali sicela imali zethu lokhu lalokhu kodwa kade sokuphuma ukuthi imali zakhona kazikho so there's misrepresented as kade si imall lena ingu-standstill sisile ndaba e-NRZ nale babuya futhi bathi sile mali ezingaka vele sesivusa uloliwe siyovuka sathaya izandla lapha sathi ya abantu bethu sebeyathola imisebenzi bekuloliwe ngale kodwa ukhanye ukuthi no ngamanga futhi asiyento yedwa leyikhuluma so a lot of people will come benze i-misrepresentation abanye benze ama-corrupt activity yinto kumele sizikhangele zona leziyana and then sesizipluka out omunye nomunye athwala isiphambano sakhe. Let's not then generalize for the president to corrupt. Why would the president want to be corrupt when he's running the country already?
Yes, I was
hold on to
yes.
So there's a woman called her. You go to go to the lava back when they are. I see isibafake ekugqekeni lapha siphile ngabo bona labana ayikhona ukuthi sibe silokhu simbambathi izinto sokuthi hayi vele sikhiphe i-corrupt eyifade i-corrupt siphile nabantu sibona bona lekho madoda sisebenze ngabo yikuthi kethu ikulungile
ye kumama ubabra tananyiwa ebritani
abalandaba labantu gift batshentshe izimali batshontshe baze batshentshe nemali zechurch ukuze ubone ukuthi abantu laba vele ngabalandaba labantu kenekeneumuli zabo yizo esezinothile abantwana babo basebekule nothile umnangagwa yena ngokwakhe uyisele lukhulu lokuqala okumele ukuthi nga uyazikhuza njengomuntu omdala ajiyane le nto zokutshonta lezi akhokhele ilizwe leli kuhle abantu baze bathuthe ngathesi imali ze-covid okwakuthiwa zizanceda abantu abadiwekayo akula mali esihambile umthuli mube uyazihlulekela laye kumele ahambe umnini Because
they are just useless. What is it? Umzuri wapo mama utanya niwe kuduma. Mama chana. Kolete.
Niyabuza u mama utanya niwa. Lai upeza imbono ya ki. Nyeji na abona na hako. Uta niweza. Uza pina nubele. Enjilo ni nyecho nile. Na uutu wana. Ukwana kenji na uutu nila kifuna uutu wana. Sisi tole. Solution to any problem.
Minerals, as well, you need to know what you are.